kanjani mthwakazi omuhle zulukandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 kumpandula 2019 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa ibandla lakhe linqobile ukukhetho sizalitshela ke ngokuzayenzakala lamhlanje umongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe isidumbu sakhe siyafika lamhlanje.
Umgabe ngombono wami uzancwatshwa indawo ezinye, umzimba uzancwatshwa entabeni, kodwa isiko labogushungu elabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kozimba.
Iningi lamukela ngembono ithele etiyeneyo isinqumo esithethwe libandla le-MDC sokuthi ibandla leli alisaqhubi umcimbi walo ngomgqibelo ngenxa yokuthi kuzaba kubekwa owayengumongameli umnumzana Mugabe.
Kathesi nxa beza kuthi bona hayi umgabe be-right sibili ebesejoyine le-MDC namangala uhlaza tshokonalana sedilisa iparty. Baningi sibili bayakhiyana laphana bazathi abanye bayaqonda straight bayokuzana abanye bayakuzaphi.
Lamhlanje ke kuhlelo lapho esihlaziya khona udlakela olwenzakala e-South Africa oluqondiswe kwabo kuza oluthiwa ngesilungu xenophobia. Siqoxa ke lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe esitshela yena ukubana kanti kungani kuhlaselwa abensundu bodwa hathi abesilungu.
Kanti abamhlophe bafika bangene kwelinye izinga lapho abangabonakali khona, ma bebonakala babonakala njengabaqashi, yikho kababalwisi ngaleyo ndlela. Umuntu ofuna imali yegrant ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-security umuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-restaurant umuntu omnyama, yikho belwisa yena bengalwisi umlungu, ngoba umlungu ufika akhe ibhizinisi lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe sizafika eZimbabwe lamhla sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. Iqula elisilandileyo lilamalunga emuli yakwaMugabe leyakwaMarufu abakonkosikazi wakhe lakahulumende likhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Kulokudonselana okukhulu phakathi kahulumende lomndeni kaMugabe phezu kwalapho azancwatshela khona. Amanye amalunga omndeni wakhe athi kumele abekwe kozwimba emathuneni akibo ngoba leso isifiso sakhe asikhuluma esaphila. Uhulumende yena ufuna abekwe emalibeni e-Heroes Acre. Kodwa embikweni awethule izolo umzukulu kaMugabe umnumzana Patrick Juwawo uthe umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe bengavele babeke uMugabe lapho angafuni khona, uzimu luzabalungisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sangazi ukuthi amasiko ayachiyana. Mina ngokwazi kwami uzimu luwela abantu ababe belomunye wabo oyabe echithe igazi elingelacala, mhlawumbe anyamalale kuthuliseke kuthi. Kodwa-ke imvama yena lowo oyabe kwenzile angasila, kodwa aphile lobunzima bokufelwa ngendlela ezingaqedakaliyo kwabakibo. Kangazi-ke laba bathi nxa angabekwa entabeni yona leyo lapho kubekwa khona abanye bazaqedwa luzimu, mhlawumbe lisiko lesishoneni, kumbe njalo utsho ukuthi balisandla ekufeni kukaMugabe xa kusiya esintwini sakithi. Kodwa kwesakibo hhayi kamkwazi inkwazi ukuthi yikho lokhu ukuthi ungachitha igazi elingelacala unyamalala ungabonakali. Ungavumi ukuthi nguwe uzimu luzahlasela, lungakuthiya wena njengoba ngisitsho luyethatha intsholi yomndeni lezizukulwane zakho. Baze batho abadala ukuthi hayi lokhu kubangelwa yikuthi uyihlo omkhulu wenza isiga esithize nyakana thize, lokho othi kodwa ukumbeka entabeni kungaba bangela uzimu, hayi ngingazi isiko lelo elithiwo yibona ababathi bazadliwa luzimu.
Esintwini khona nxa lithe labeka umuntu endaweni lapha bengafuni khona, kuyenzeka yini ukuthi alihlamukele alihlasele ngozimo?
Ye, ikuthi sesisiya enkolweni yabantu. Ye, ngoba ngiseke sizwe sibone abanye nxa kuthe kwaba lo kuxabana ungazwisisani ungazwanani ekubekiweni komuntu endaweni ethize mhlawumbe ebingafuna ngulowo obekwayo kumbe abanye bengafuni. Bayenza imithanithani lesintu sabo, babike lasemadlozini nakuyibo ukuthi amadlozi lalo osehambile bababone ukuthi benzani nalabo abantu abaphambana lalokhu abakufisayo. Mhlawumbe-ke lapho usila kungathiwa luzimu, kodwa kuyabe sekubangelwa yimikhuleko yalaba ababekhuleka kulokhu abakhuleka kukho ngaleso sikhathi ukuthi laba bantu baphambanisile kabashaye ngoswayo.
Umbona efihlwa ngaphi uMgabe njengoba kulokudoniselana okungaka phakathi kwemuli yakhe lohulumende?
Leyo impica amadala insinda abaphenduli. Kuba lukhunyana kodwa mbona ate ekugcineni uhulumende lo uzakwenza awufunayo. Labana abantu njengoba size omunye wabo esithi bazacupha inhlabathi labo bayakwenza wabo umngcwabo khona lekha ukuthi bazakwemba labo ithuna bathatha inhlabathi kumbe iros ekhanda phana entabeni kule nhlabathi bayekwenza isiko labo lokumngcwaba labo ekhaya. Kutho ukuthi angangcwatshwa indawo ezimbili, angangcwatshwa khonapho eiros ekha ngendlela le efuna nguhulumende labanye lezinduna zakhona lezo, lale indlela abazayenza bona bakibo abawugushungu ukuthi bathathe inhlabathi bayemngcwaba eceleni kukanina. UMgabe ngombono wami uzangcwatshwa indawo ezimbili, umzimba uzangcwatshwa entabeni kodwa isiko labo lakogushungu elabe lingcwaba umoya uyangcwatshwa kuzimba.
Lo-ke ngumnumzana Thande Kozinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Kunjalo nje, iningi lamukele ngembono etshiyeneyo isinqumo sebandla le-MDC esokuthi bandla leli alisaqhubi umcimbi walo ngomgqibelo ekupheleni kwayo nale inyanga ngendlela yokuhlonipha owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe otshone ngeviki edluleyo. Ibandla le-MDC belilomcimbi okumele wenziwe enkundleni ye-Rufaro Stadium okunanza iminyaka engamachumi amabili selokhu labunjwayo. Khuluma lentatheli zindaba izolo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa uthe umuyi umnumzana Mugabe wayesezimisele ukuba lilunga lebandla lakhe engakatshoni. Uthi inyathelo abalithetheyo litshengisa ubuntu ngoba lanxa bebengavumelani lo mnumzana Mugabe abasoze baphindisele ngenzondo yakhe. Asizweni umbono kamnumzana Max Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kambe ngokutshaya kwenzutha ngirayi khona lokhuyana ikambe namhlanje sekungathiwa khona uMgabe selungile ngoba ukhutshwe ngekhu sokuthi uMgabe selungile. Akulanto enjengayonaleyo, yikulahleka kwebandla le-MDC ngokwakuqala. Okwesibili, kungakhangelwa ngendlela nje ezomasiko, hhayi ngazake sithaya impembe sithokoze sigade phezu kwentaba sithi ufile umthakathi lanxa efile phakathi kwesigaba nabathi bahambe nje kuphela befika khona ngale benike inhlonipho kodwa bekungunguna bekutho ukuthi naye kumtholile. Kambe phakathi kokulahlekelwa kangaka elizweni abantu bebulawa yigugrawundi ekaMgabe namhlanje sokuthi uMgabe selungile phela i-MDC lebekwazi ukuthamisana labo ukuthi khona kasiko kayikho emashonaland kuphela khona ngale zihlobeni zabo ikhona le Mathebeleland. So nxa ungathola umuntu esemathebeleland esiyakhala sibili inyembezi ezikakiti ethena hhayi uMgabe bengumuntu obelungile kumele simrecognize e-political party sibili. Akula nto enjengayo naleyo. Ungathi uJonathan sibili oku G40 ukhuluma iqiniso wathi hayi lo be yisystem yani yama-reactionaries. So konke khona lokhu yinto esiyikhangeleyo naleyo.
Singabona amanye amalunga e-MDC Kuba thukuthelisa lokho kakhulu ukuthi bengachiya ibandla kumbe nje bonke abantu bazambuka ukuthi hayi wenze ubuntu njengoba lo wathi uzamvotela.
Ibandla selithelile lelela balichiya abantu njengoba laba bakuparliament lesithi bona abarecognize uhulumende lokhona. Kodwa ke bona behlezi phakathi lapha neparliament befuna lezimoto ukuthi bezijonge uhulumende lwabangamaziyo. Khathesi nxa beza kuthi bona hayi umgabe be-right sibili ebesejoyine ne-MDC ngamangala uhlaza tshokonalana sedeliza iparty. Baningi sibili bayachiyana lapha labazathi abanye baqonda straight bayekuzana abanye bayakuzaphu. Kungahunge silizwa phansi lapha emaceleni lapha kukhanyazani vele sokudabukweni khonalaphana kusaziswana.
Kuyini angabe bakwenzile ukutshengisa inhlonipho?
Kula nhlonipho laphana ukuthi umuntu uzavota anti lona ikhuluma ngobuhlungu kuphela ukuthi bamkhuphe ngombhobho laphana. Akula lutho laphana olutshintshayo laphana njalo bona be-MDC bekumele ukuthi vele khona leyo lokwazi nje ukuthi khona ufile yini umgabe bengamelanga ukuthi bebekwazi. Bemele ukuthi bona beziqhubekile ngenhlelo zabo kade vele bezimisile. Kufane nje lokuthi vele akulalutho olwenzakeleyo ngoba vele akulalutho lakhathi sabantu bakhala nje amafulegi awiswele phansi mbijana bakhala ngomgoba utrust umgoba obregedia ngoba naye uthe khona liqhawe lesizwe. So ikwabantu ababekukhangele lokho lokho kamgabe lokho ngokunye lokho is a different story altogether. More than 20,000 ababulawa yigugraund bebulawa nguye yena umgabe liqhawelani ngoba sebesitshengisele ukuthi bathi bona umgabe liqhawe ngoba wenzeni ngemva kokuhlukuluza abantu kangaka kulobo mrambathina kulandani lakhathesi asilazimali lapha asilazikolo asilazibhedlela yena ukufesa esibhedlela esikulu umgabe. Aso sithi ngumuntu umnankakwa umnankakwa uzama ukukulungisa okwenziwa umgabe ngoba uthethe kumgabe.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi uhulumende uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezilikhulu lamathumi ayisikhombisa lanye i-171 ukusuka kwele South Africa kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo utshele idale le-cabinet izolo ukuthi kulabadabuka eZimbabwe ababili ababulawa kudlakela lolu. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umthethwandaba usunqume ukuba umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohadi kuzamele aze emthethwandaba ngeviki ezayo ezosivikela kudaba lokuthi walelani ukupha owayengunkosikazi wakhe uTambuzani Mleya imali ezinkulungwane ezilithumi lantathu i-13,394 ngenyanga efunwa nguMleya athi yiyo ezenelisa ukuthi imgcine kahle. Manje ke sengidedela imuva ngilichiya lilaleleke abalaleli bethu lina balaleli bethu kuma messages elisithumela wona nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 202 465 0318.
Bonani Studio 7 njani bakwethu, sacela ukuphosela nama awami amagama nje abe mabili. Angazi noma kuzohlala kahle kwabanye abantu. Bengifisa ukuthi abantu beke mhlawumbe umuntu eyedwa or bebaningi behlale phansi nje bezibuza. Sibalekile yebo ezweni lethu, ngiqondanisa nezwe lethu, ngikhulumela abanye amazwe. Sabaleka sazohlala lapha. Sihleli lapha sekunzima sekomile. Yebo obaba babaleka bazala lapha, baguga babuyele emuva, balibalekela izwe labo bangalungisi. Nathi sibalekele saza lapha, siyaguga siyabuyela emuva engushoyo ukuthi never ever ever zikwazi ukuze phephela la njengathi ngoba iSouth Africa igcwele iSouth Africa seyomile right thina masiloku sizitshela phela kunabantu abathi hayi thina hayi ngabe basenzela amaphepha siqhubeke sihleli kugcwele igovernment nayo sekungaphezulu kwamandla ubone nje sesixabana sibanga ukuthanyela emgwaqweni ukuthatha izinja lezi ezijayiswe izimoto emgwaqweni ibuneni babantu so abantu bakithi mina hayi angwazi ukuthi ngikhuluma ngithini ukuthi ngabe nje kuya ngami ngabe ngiyabagwinya njengenhlanzi ngibagwinye bengafi lapha bengafeli into engeyona yabo ibagwinye njengenhlanzi ngoba khafula le ezweni labo lokuzalwa ongawuthi noma ngabe kuthiwa ufile ufele into yakini ngicabanga ukuthi bekubaluleke kakhulu ngoba ungahamba ekhaya kwesinye isikhathi ufika uchumayela ivangeli utshela abantu ukuthi hayi lina abantu eyi votelani ibandla lami le MRP or votelani ibandla lami bathi lina likuphi ngizositshela lina ukuthi namhlanje liyagijima liyasimisa esibhorane lisitshela ukuthi votelani votelani uma selibona ukuthi nidliwe okunzima selisishiyela ukuhlupheka nanko nami lapho ebengithi ngiphosele khona ngiphelela lapho sihlobo zami.
Sarbonani kustudio 7 ngegama lami ngu-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma ngo-president uMgabe ongasekhiyo njengamanje. Yebo kambe kuyisintu sakithi ukuthi hhayi lapho umuntu uma engasekho emhlabeni abantu bakhuluma nje izinto ezinhle ngangayo. Kodwa kuningi okuba kwenzile. Njengamanje abantwana beZimbabwe bagcwele amazwe wonke omhlaba badinga indlela yokuziphilisa imisebenzi ayikho. Yonke into yayikhona, infrastructure eyayikhona ngesikhathi seRhodesia ayikho. Sibuye ezintweni ezifana ngendlela kade senza ngakhona ukuze ahlale embusweni. Sikhuluma nje ngumuntu ofana owayenza i-ground. Kunama-families amaningi anginabo abangabazi okhulu babo, abangabazi ogogo babo ababulawa yile nto. Sikhuluma nje le nto eyenzeke manje 2008. Sibonile abantu belala ezintabeni ngenxa yakhe, abantu ebulawela bechisele imizi ngokuthi nje basole umbuso wakhe bakhethe ukuvotela omunye umuntu ongayona iZanu PF. So ayikho into enhle esingayikhuluma ngayo ngaphandle kwemisebenzi yakhe emibi ayenzile ezweni lakithi. Izwe lakithi lilihlekisa umhlaba kungenxa yakhe.
Hello Studio 7, ngilibonga ngomsebenzini ukufela isithinta nje lathi sikhuluma imbono yethu lezinhlungu eziphakathi kwemoya yethu isiphakathi kodaba lukababa uMgabe. Mina bengibona ukubana ubaba uMgabe singamqambela amanga nje simpupurele into eyiyo ayekade eyenza ngoba singamqambela amanga akula nto esiyenzayo kuyafana ukuthi siyenza nje iphutha ize. Asikhulumeni iqiniso akade kuyenza ubaba uMgabe. Ubaba uMgabe bengumuntu omubi ebantwini, bengumuntu owayethwalisa abantu nzima, abantu bebehlala nzima ngobaba uMgabe. Ngoba singabe sinzwinga sizenza ukuthi siye phambili abantu sisenze ububi sithemba ukuthi kwela kusasa bazasinzwingisa bebe sebesithi hey sikhangelana okuhle, khangelana okuhle. Okuhle ube kusenziwa nguMgabe ube kwenzela abecele lakhe edinga isapoti njalo ubana bamsapoti eyalesembusweni. Akula abekwenzela ilizwe okuhle futhi angathi uyenzela ilizwe jikelele konke okuhle, hhayi kakula. Singambonga nje emfundweni ukuthi wathuthukisa imfundo, kodwa mina kumfundo leyo ngizabonga kakhulu bona ababe abafundisayo amatitsha ababe yibo abakwanisa ukubana beme ngoba kathesi ngazi kungasomatitsha ngazi uhulumende athi uyamanjani. Amatitsha yiwa lo msebenzi omkhulu okubana afundise abantwana.
Siyabonga Zulukandaba elenelise ukusithumela ke imlayizelo yenu. Lingakhohlwa ke ukuyenza ibe mfitshazana nje ingedluli amaminithi amabili. Lingasithumela ke inombolo zethu ngu 2+1 202 465 0318.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uzangabeza ngenduku besithatha besifake indlela Thabombeka besikwenzeni na
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uzangabeza ngenduku Besithatha besifake indlela ithabombeki ngabe sikwenzeni na
osikwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula
siwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngenduku
Lokuhlelo lapho isihlaziya khona udaba lodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa elwezonophobia sixoxa lomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe esichasela nje ukuthi imbono yakhe imi ngapi kudaba lokuthi kungani kuhlaselwa abensundu abelungu ama-India lama-China engahlaselwa
Okokuqala singathi thina yikuncipha kwe-resources. Imisebenzi iyancipha, amathuba wonke awempilo ayancipha. Ilizwe lase-South Africa libhekane lesimo sokuncipha komnotho walo wonke nje. Lokhu bese kusenza abantu base-South Africa bathalaze bazama ukufuna ukuthi kuyini okungabe kudala ukuthi imisebenzi bangabe besayithola amathuba abo wonke awempilo anciphe bese besike bona konke lokhu kudalwa ngabantu abavela ngaphandle uzokhumbula ukuthi ekwenzeni konke lokhu basuka babheke kuphela abantu besikhumba esimnyama laba abanye abamhlophe noma amaChina noma abakwezinye inhlanga ezingasizo se-Africa abazibheki lokhu kwenziwa ukuthi Abantu abamnyama base-Africa, mabe se-South Africa, yibo ababangisana amathuba labantu base-South Africa. Kanti abamhlophe bafika bangene kwelinye izinga lapho abangabonakali khona. Mabe bonakala babonakala njengabaqashi, yikho ke ababalwisi ngaleyo ndlela. Umuntu ofuna imali ye-grant ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-security ngumuntu omnyama, umuntu obangisa umsebenzi we-restaurant umuntu omnyama yikho belwisa yena bengalwisi umlungu ngoba umlungu ufika akhe ibhizinisi lakhe abe siyaqasha abantu abamnyama noma bembalwa noma naye engafika ahlupheke kwenye indawo kodwa ngesikhumba sakhe bambona sengathi ungumlungu an employer noma ebathathela amathuba amakhulu ukudla umuntu omnyama isizathu sokuqala ke leso isizathu sesibili ngesokuthi uzokhumbula ukuthi e-South Africa lapha ku maviki ambalwa adlulileyo ababusi base-South Africa be ikakhulu yena umongameli bekuphuma izindaba ezimbi ngaye ukuvuka kodlakela lokhu okukhona njengoba kuvuka kwamanje into akuqali kuguquzelwe ngabakhokheli embusweni ngoba besenzela ukuthi kusuke amehlo abantu ezindabeni zama leaks la ukuvuza kwezimfihlo ebeziphathelane lokubhenka kukamongameli uCyril Ramaphosa so ukuthi baguquzele le nto becatshile bebesenzela khona ukuthi amehlo asuke lapho angene kwenye into ukhohlakale ngezindaba kade seziphathe kabi umongameli waseSouth Africa khona manje ngeke umzwe umuntu okhuluma ngamaCyril Ramaphosa leak
bakhona abanye abathi lanxa bengaphuma abantu abavela kwamanye amazwe Izizalwane zona ze-South Africa iningi lazo azifundanga ukufika kuzinga lokubana zithole imisebenzi yaphezulu kumbe yona nje efuna i-matrix nje kuphela. Kungakuliqiniso into?
Hayi, lokho angivumelani nakho. Mhlawumbe eyaphezulu yebo, kodwa abantu abasebenza imisebenzi yaphezulu abanandaba nabo. Bona balwisana nabo nalabo abantu abababona suku zonke abagibela nabo. Isitimela namabhasi namateksi yibantu abalushana nabo labantu abaphezulu le abanamsebenzi nabo mina engakutsho nje ukuthi khona uma kungenzeka baphume abantu bangaphandle bahambe babuyele emakubo okungenzeka ukuthi ke abantu base-South Africa bazophendukela nabona bodwa uzokhumbula ukuthi kwela kithi ngale kwathi ma kusanda kuba khona uzibuse abantu bohlangalwe esitshoneni balwisa abantu bohlangalwe esindebeleni babulala kakhulu bakakezela izandla umuntu wonke sengitsho nabelungu bagoqwe izandla babukela kanti kuyeza nakubo khona lapha kokuzokuba khona ukuthi sokuphuma bangaphandle kuzoqala ukuthi kube khona impi yobuhlobo umZulu nomXhosa umXhosa nomPedi kuliwe kube yimpi yomvukela ngoba labana abantu athi becabanga ukuthi yibona abenza ukuthi bangathola amathuba bazobe sebehambile bazokuthi ngubani owenza amathuba angathola ngoba azoqhubeke ngekho ngoba isinkwa siyancipha balweke baqedane kuzothi uma kusuka lapho balwe nabelungu njengakhona kesakubona ngale kwelakithi babadudule labo kuliwe kube yimpi enzima le mpi idinga ukuthi ikhuzwe ingaguquzelwa ingakhuthazwa ngoba ekugcineni inyoka izoziluma umsila
kodwa siyabona ukubana sikhuluma nje bekulodaba olwamaplazi ayisilo na udaba olulandelayo olungabangela ukubana abelungu labo bazithole besenkingeni
yebo ukubeka kahle mntakababa kuthi ma kusuka lapho-ke uma sekuthalazwe kwakungatholakali ukuthi kanti salamba kwabanje kwenziwa kuyini ukhona ozokhomba ngomunye wathi hayi bo nampayani abantu abasithathela umnotho wakithi ngabelungu bhekani ukuthi emapulazini baphethe njani emafemini baniphatha kabi kanjani endaweni nonke enisebenza kuzo abaniholisi banipha ushintshi sokuzololwa-ke izikhali kulolwe izincukuthu kuqondwe kuba belungu hawu kuluwe nabo lichitheke igazi liphalale ligeleze imifula yonke
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe besixoxa-ke kuhlelo lapho besikhangela khona udaba lodlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa okuthiwa khona i-xenophobia ngesilungu kusasa-ke asisoze sibe lalo uhlelo lolu ngoba sizaba sikhangelane le ndaba zokubekwa kukamnumzana Robert Mugabe kodwa-ke siyaqhubeka njalo ngolwesine ngendaba yethu ngolwesihlanu ngendaba yethu yona le eye-xenophobia
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Osikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula
sikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela
Osikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula
sikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Asonanga muntu asibulalanga muntu
asonanga muntu asibulalanga muntu South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela thabombeki ngabe siwenzeni na
Asonanga muntu asibulalanga muntu
asonanga muntu asibulalanga muntu South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela ithabombeki ngabe siwenzeni na
Osibalekela indlala sibalekela nochuku
sibalekela indlala sibalekela nochuku South Africa uhlangabeza ngenduku
South Africa usihlangabeza ngenduku hayi ingoma esivale esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe njalo liyakwanisa ukusixhuma ntambama ngo-7:30 igama lami ngu-Chris Gande libe losuku oluhle